labo laba abantu abangenayo bazafuna ukuthi basebenzise imali yalelo lizwe. Lokho kuzayenza ukuthi ezokudlelana laba abamashakazi abavela kwamanye amazwe kungahambi kahle. Abaningi sizabona sebesuka bengasafuni ukusebenzisa imigwaqo yaseZimbabwe, sebefuna ukusebenzisa ezinye iy'ndlela ezishiya izimbabwe phandle. So kufana nje lokuthi lokho izimbabwe abakwenzayo kulimaza bona futhi abasoze bathole ibhizi.
Ukuthi kube lama-accounts achiyeneyo-ke, ubona ingani lokhu lakho kunganceda yini?
Akusoze kuncede. Sebevuma manje ukuthi bayabona ukuthi vele i-American dollar ayilingani nale ibhondi yabo laba abayikhulumayo. Kwakuvele babevele besenzana beprinte nje iphepha bathi khona sokuyi-US dollar. So kubonakala manje ukuthi ibhondi vele ayilingani le-US dollar. Nasebesithi abantu bebelama-akhawunti angafananiyo. And lokho sokubonakala sebehlulekile. Iplani yabo le ababeyenza yebhondi isiyehlulekile. Kufanele bavume bakhiphe nje le ibhondi abantu basebenzise kumbe i-American dollar kumbe basebenzise irandi, ngoba lokho kwebhondi lokho akusoze kusebenze, ngoba ibhondi le kahle kahle izimbabwe dollar kodwa engela backing eyenza ukuthi khona abantu nje badubeke ngoba bayehluleka ukubuyisa.
Kodwa singathi bekuyikho kungcono yikuphi?
Okokuqala befanele ukuthi avume ukuthi ibhondi le-American dollar vele akulingani njalo akusoze kwalingana. Ukuvuma ukwenza ama-akhawunti amabili lokhu kodwa elokhu esenza sengathi ipolicy yakhe iyasebenza akusincedi. Into afanele yenze nje ukukhipha le bhondi ikhitshwe nje completely ngoba ihlukumeza abantu. Then bese besebenzisa kumbe i-American dollar kuphela kumbe basebenzise irand imali eyaziwayo ukuthi khona i-stabilize sozibe itinsatinsa. Ukusebenzisa ibhondi kwenza abantu batshontshelwe impahla zabo ngoba every day ivalue yakhona izobitinsa. Siyabuyela futhi esikhathini lesana sikagono kungakapheli nje kungakafika uDisemba siyabe sesikhuluma nge-inflation esifika ku-1000